Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 13 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje iCBZ Bank yenze isivumelwano le City Council investment engange 7 million silama stands eMahachola East amiku Middle Density silama stand ay 670 eMahachola East.
Icouncil yakobulawayo ilobelana isivumelwano sokusebenzelana lebhanga leCommercial Bank of Zimbabwe emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu.
Belu ukuthi abantu bakhone ukuthi basebenzise amakhono abo abanikezwa uNkulunkulu kulokuthi baye becabanga ukuthi baphume phandle kwezwe baye kwamanye amazwe bafike babe ngama-criminals or bathi indulge in prostitution and all sorts of dirty things that they are doing outside the country.
Izizalwane zeZimbabwe zisungula umkhankaso wokukhuthaza intsha ukuthi iziphilise ngamathalenta ayo hathi ukugijimela kwele South Africa.
Uzulu wakwamadlambuzi ePlumtree ukhuza umhlola ngemva kwesehlakalo somunye usobhuku okhitshelwe itranki ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Ikansili yedolobho lakobulawayo namhla ilobelane isivumelwano sokusebenzelana lebhanga leCommercial Bank of Zimbabwe emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu eMahachula East okuluhlelo olukhangelelwe ukubiza izigidi eziyisikhombisa zamadola i-7 million dollars, kubika uNompumelelo Moyo.
Namhlanje bekulilanga elihle edolobheni lakobulawayo lapho iBulawayo City Council ilobelana isivumelwano lebhanga leCBZ sohlelo lweMahachula East okuzaqala ukulungiswa imigwaqo impompi zokuthwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo. Umqondisi weCBZ kobulawayo unkosikazi Joanna Dube uthe bangene kusivumelwano leBulawayo City Council batshala izigidi eziyisikhombisa zamadola i-7 million dollars ukuze kwakhiwe izindlu ezingamakhulu phose ayisikhombisa.
Namhlanje iCBZ Bank yenze isivumelwano leCity Council investment engange 7 million silama stands eMahachula East amiku Middle Density silama stand ay 670 eMahachula East. Nxa ufuna ukuthenga lesi stand, nxa ule cash yakho uyenelisa ukuthi uthenge kumbe lati SBZ sile cash plus housing account yethu lapho ongenelisa ukuseva 50% yemali yestand ufuna ukusithenga, thina siza kunika enye i 50% ukuze uthenge leso stand ungabhadala i-loan lay kweminyaka eyi 10.
Obambele umeya wedolobho lakobulawayo uKhansela Nomenhlabano uthe isivumelwano sokutshala imali yokulungisa izitanda size ngesikhathi esihle ngoba iKhansela ayilamali okwamanje.
Uhlelo leluzanceda abantu bakobulawayo ngokwehlisa inani labantu abadinga amastand kumbe izindlu ngoba khathesi inani elabantu abadinga izindlu lingu 110,000. So lokho siyawamukela kakhulu njalo siyafisa ukuthi amanye amabhanga engathatha ibanga elifanayo ukwenza iCBZ sisebenzeni sonke njengama citizens akobulawayo siyehlise inani labantu abadinga izindlu.
Umsekeli kamqondisi wezindlu ekhansilini yakobulawayo umnumzana Dr. Khumalo uthi iBulawayo City Council okwamanje ilabantu abazinkulungwane ezedlula ikhulu i-115,000 abamelele ukuthola izitanda kumbe izindlu ababhalisayo.
Okokuqala kumele ukuthi umuntu ebe registered ku housing waiting list eCity of Bulawayo. Unga register ke usiba lelungelo lokuparticipate kuma schemes ecouncilor chene. Siyathatha iadvert siyifake ephepheni sinxuse abafisa ukuba lezindlu ukuthi beapply ukuthi bengene kuhlelo lokuthi bephiwe izindlu kusiya ngokuthi iluphi uhlelo. Abantu asebe registile okwakhathesi sengafika ku 115,000.
Ububanzi bamayadi emzini weMahatchula East azaba ngamakhulu ayisithupha ama-square meter, njalo ukwakhiwa kwalomuzi kuzahambelana lokuguquka komumo womkhathi kugcwalisa uhlelo lukahulumende lokwakhiwa kwezindlu phansi kwezim asset. Kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho, iCouncil yedolobho lakoBulawayo iyehluleka ukulungisa izitanda zokwakhela izindlu osokudale ukuba inani labantu abalinde ukuthola izindlu likhuphuke. Ibhanga leCBZ lithe ingqe ngubani ulakho ukuthola isikwelede sokwakha kumbe ukuthenga indlu ngemva kokugcinisa imali ebhanga okomnyaka. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo eMahatchula East, nginguNompumelelo Moyo.
Ngesikhathi ezomnotho ziqhubeka zisoma kwele South Africa, izizalwane zeZimbabwe sezisungule umkhankaso ohlose ukukhuthaza intsha yelizwe lazo ukuthi iziphilise ngamathalenta ayo, hatshi ukugijimela kwele South Africa. Lumkhankaso ozaqhuba uhlelo lwayo lwakuqala kuyona le impelaviki koBulawayo ugoqela ezemidlalo, ezemiculo, ukulingisa leminye imisebenzi yezandla eyenziwa ngabatsha. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuma kwezomnotho eZimbabwe sekubangela ukuthi izinkulungwane zabatsha kugoqela labanye abangakaqedi isikolo bagijimele kwele South Africa bezodinga amadlelo aluhlaza. Kodwa kukoma kwezomnotho kwele South Africa sekubangela ukuthi iningi labatsha laba bagcine sebebamba inkunzi, abanye bethengisa imizimba yabo ngenxa yokusilela kwemsebenzi. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Giyane Dube ukuthi umkankaso wabo lo uhlose ukupha ithuba entsheni eselizweni lokuthi ihlakulele amathalenta ayo emvelo iziphilise ngawo, hatshi ukuyadinga olunye uhlupho kwele South Africa.
Ukuthi abantu bakhone ukuthi basebenzise amakhono abo abanikezwa uNkulunkulu kulokuthi baye becabanga ukuthi baphume phandle kwezwe baye kwamanye amazwe bafike babe ngama-criminals or bathi indulge in prostitution and all sorts of dirty things that they are doing outside the country.
Omunye wabaqoqa lohlelo uMnumzana Enos Mlilo uthi ngempela viki bazaqhuba uhlelo lwabo lwakuqala lwalomkhankaso kuyona lesonto ezayo, lapho kuzaqhuqazana khona amaqembu ebhola labatsha ayisitshiyagalombili aphuma kuward 9 elokishini leMpophoma.
Sizaba lamhla ka-16 July, this coming Sunday. And ama-teams esilawo, ama-teams afile to i-BSSN, which is Bulawayo Social Soccer League. And I just were trying to promote ukuthi Classy Boys isuke streeting through e-sport. Wakathesi into ekhona ukuthi awula msebenzi awulani. Into esibuthanisa akathesi libhora.
Kunkulumo yakhe ayethule ngomnyaka ophelileyo, uMongameli Mgabe kwakuthinta ukuthi iningi lentsha ikakhulu kwelimandebeleni bakhula belawo umqondo ukuthi baza kuya kwele South Africa, kanti-ke leli lizwe lalo selibhekane lobunzima kwezomnotho. Ngenyanga ephelileyo kuvele ukuthi nani labangasebenziyo kwele South Africa seledlule kumashumi amabili lesikhombisa ekhulwini. Ngakwelicele, iningi lezalwane zeZimbabwe ziyakufakaza ukuthi amasela amaningi emalokishini eHillbrow, eBeria leUvele yintsha yeZimbabwe. Kuyafakazwa njalo ngabaningi ukuthi maningi kakhulu amantombazane eZimbabwe asakhulayo asephila ngokuthengisa imizimba endaweni eziningi ezenza lokhu kula malokishi. UMnumzana Dube uthi balethemba lokuthi umkankaso wabo lo uza kwenza intsha lethalente kwezemidlalo ukucula, ukulingisa leminye imisebenzi yezandla ihlale phansi ihlakulela amathalenta abo kube yiyo indlela yokuziphilisa. Uthi kakhulu kula mathalente ezemidlalo bazavuna okukhulu ngalo mkhankaso.
Sikhangelele ukuthi nama-scouters abuya kuma-team amakhulu, namanye ama-scouters abuya kwamanye amazwe afika thole ithalenti sikwazi ukukhiqiza omadinda nabo Peter Ndlovu nabanye abadlali bodumo basemandulo.
Iningi lamaqembu azabe qoqozana kobhanyo emachobana enyathi elokushini lempophoma ngempela viki alenja iningi kakhulu esivele idlala kumncintiswano yebulawayo Social Soccer League. Umnumzana Mlilo uthi phansi kwale mncintiswano abayibiza ngokuthi Wafa Wafa Social Soccer Tournament usebona amathalenti amaningi azosizakala kakhulu ngalomkhankaso.
Kukhona abathola khona ama-peace job landline ngokuthi ungabancedisa. So I think i-social soccer kathesi yiyo engani ephethe abantu ezi ngoba yikho lapho kuphuma khona into eziningi. So I just hoping ukuthi i-tournament le izabenefit abafana abancane lathi thina abadala so that we can achieve our goals.
Uthi ngaphandle kokusiza intsha ukuhlakulela amathalenta emvelo, lolu hlelo lokuzilibazisa kwentsha luzasiza njalo ukubakhipha entweni ezimbi ezigoqela ukudala amacala lokusebenzisa izidakamizwa. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Kusehlakalo esitshiye uZulu wakwamadlambuzi ePlumtree ekhuza umhlola kulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa izolo embuthanweni obubizwe izakhamizi ezithi sezidiniwe ngobuthakathi obenzakalayo kulesi sigaba. Kube lokufuthelana njalo kulumbuthano phakathi kwabo wafa wafa laba lamapolisa wona acine edubula umbhobho emoyeni emizameni yokuchitha amakhulu abantu abeze kulumbuthano. Isisusa sendaba nansi. Izakhamizi zithi kulomunye ubaba owayesebenza esikolo semadlambuzi high owafayo onakanelwa ukuthi wafakelwa ekudleni. Phezu kwalokho kulabantwana besikolo abafayo labo ngendlela engacacanga esolisayo. Izakhamizi zicineke zibiza abantu laba abazithi bakhipha ontikoloji abazibiza ngokuthi ngowafa wafa ukuthi bazecwayisisa ngokutshona kukababa lo owayesebenza esikolo. Bazile ke izolo bakhipha abakukhiphayo owafa wafa kodwa bathi sebezama ukuya endlini yomunye umbalisi owake waba ngumphathi sikolo bathola ejamile wahle wabatshela ukuthi baphume baphele. Ubikwa esuke watshayela amapolisa ucingo asesizake engasadlanga nkotshana amapolisa esezochitha abantu ngokudubula umbhobho kodwa induna yalesi sigaba uChief Madlambuzi wayala ukuthi umcimbi lo uchitheke. Sixoxelaye uChief Madlambuzi wachasisa okunengi.
Ya ikona sidlale kahle umdlalo but kusuke kwaba nama disturbance ngoba sesilapho sidlala kwabe namapolisa phakathi.
Angene njani amapolisa la?
Kukhanya ngani kulomunye usini yasebhuku obe engani kafuna ukukhitshela izinto zakhe. Ngathi iwafafa zibizwe ngabantu bevillage kube kwenzeke isimanga esikolo ukuthi kulomuntu owafakelwayo esikolo and then kulezinye izinto ezenzakala evillage abantu abasuthiseke ngazo. So abantu baplana ukuthi sibize iwafafa maybe zingasikhiphela lezo zinto ezimbi esigabeni. Bavumelana abantu bakwenza lokho.
Basebebuya ke owafa wafa kwazi ukuhamba njani?
Basebebuya owafa wafa balonda njengokuba okwakuyenzakele kwasekuqaleni. Bayafika lalapho kwaqala khona umonakalo esikolo. Uthi sekwenzakele kanjalo bangena esikolo okwakulolo head wayebambi ngaleso sikhathi.
Kwahamba njani? Kukhona abakukhiphileyo, bakhona abathakathi nabanukiweyo?
Kukhiphiwe izinto ezimbi esikade sizikhangele ngamehlo but mase zihluka lapho zisetshenziswa ngezinye indlela zitshintsha.
Kuyini okukhitshiweyo?
Kukhitshwa impondo ezinye esingazaziyo ukuthi impondo zani. La manzi ukuthi angamanzi eframachina. Into emangazileyo mina ngankazi mbona iframachina efileyo lapho eduze esingathi mhlawumbe bathethe khona lapho lawo manzi.
Kuthiwa ngamanzi aweframachina njani?
Amanzi lana angabona bayagcoba bona masebenza into zabo ukuthi behambele emoyeni ngabona njengeflying machine.
Bangaka ababanjiweyo?
Hayi, bebebaningi but abantu bathi lokhu kuganga bebebabili.
Bavumile ukuthi impela baloku ganga?
Bavumile.
Ubonabo bebelani bebephetheni bona?
Omunye ukhitshe itranka elobulongwe babantu phakathi.
Imihlolo le, ubulongwe babantu?
Yes.
Ute ecasisa wathi ubusebenzisana ngumquba.
Hayi lo muntu kuthatha ngolobulongo bekwalokhu engu village head. Ngiyabona ukuthi ufuna ukuthi labana abantu bemsabe ngoba ubulongo lobo ngabantu be local lapho ahleli khona.
Manje ubulongo ebuye esabisa njani?
Akusho ukuthi kulenye indlela angakuyenza ngayo ukuthi esabeke yena.
Lo yinduna uChief Madlambuzi esixoxela ekhona le kwaMadlambuzi lithiye kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaqhubekela phambili sicwayisisa ngalolu daba.
Ogu live talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngenhlelo ezenziwa ngabesifazane abangamakholwa esiKristu okugoqela umhlangano omkhulu wabomama owe Women of Dominion owenzelwe lapha kwele Melika.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 uze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Obedume ngokulwela amalungelo oluntu wakwele China uLia Xiaobo akasekho. UJiapo obhubhela mhla ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane yesibindi ubesele minyaka engamashumi ayisithupha lanye i-61. Intsha yebandla le-MDCT ithi izaqhubeka itshengisela phezu kokungaguquki kwendlela ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC olusebenza ngayo. Kubikwa kubotshwe ontanga abahlanu izolo lapho kutshengiselwa. Akwaziwa ukuthi bazasiwa emthethwandaba nini njalo lokuthi betheswa cala bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF, uMnumzana Joseph Chuma, endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT, uNkosazana Thabita Khumalo, onguye osungula lingxoxo.
Ontanga bethu kabaphathwanga kuhle ngendlela abayibona ngayo bona izeki ngodaba lokuthi bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba okuthi bavote ngoba izeki lomthetho wabo bathi bona kumele umuntu abuye logwalo olufakaza ukuthi uhlala ngapi. Sonke siyazi ukuthi udubo lokusebenza kuleli lizwe inkanakade yodubo esinalo oliqondane nabontanga. Iningi labo abalazindlu, abanye ngabalojayo, abanye basala kuhlala ngabazali. Nxa kuyikuthi labantwana baloje ezindlini afithi ezinjengezikamne wethu ubaba uChuma yikuthi nje usebenza kuhle ambonta ngabalisa, but abanye bayala ukubabhalela izincwadi ezikhombisa ukuthi bahlala khonapho. Njalo ontanga bona bathi kanti incwadi zokuthi zihlala ngathi zilani lokuthi ngelobisa ukuthi ngivote mina ngilesithupha esikhombisa ukuthi ngiyumzalwane waseZimbabwe ngoba ngasiphiwa nguhulumende waseZimbabwe. Kungani kungasetshenziswa isithupha kungaze kwaba lo daba lobu bufakazi ukuthi umuntu uhlala ngayo?
Nanti udaba Mnumzana Chuma, uthini wena?
Ngiyabuza udadewethu uyayibeka sibili indaba kodwa bese ngiphendukisa ngiliphendukise emuva kancane ukubana asinazeleli ukuthi into leyi ivele isenziwa lakudala lakudala. Nxa useyarejesa ukuvota besivele sisithatha izincwadi zona leziyana ezokuthi noma uliloja uphi incwadi kube ulelilolo umuntu ohlala khonapho naye ukuthi afaka ukuthi hayi uvele uhlala khonapho. So yinto ebivele isenzakala asiuthi bekuthiwa yinto esintsha kibo. Mbone ngazani maybe mhlawumbe into okumele ngabe siyayenza yikuthi thina njengamalunga awedani nephasimbe sikubone khonoku sikhangele kona singakubamba njani. Iproblem yokutshengisela enjenga ngamajaha nawo yikuthi basuke benze lokhanokuthi kona mhlawumbe abanye babe besenza ngokweqiniso kodwa kusuka kungena abanye abenza ngokokudinga ezindlela ezokuphindisa zalokho okuthi azesihiwa yikulutha sebethisa izinto emgqaqweni sephambanisa abanye abantu abazenzela iy'nhlelo zabo ezenanga khonapho yiko kushobe le problem. Kodwa mina ngibona ngathi yizinto okumele zihlalele phansi kulungiswe ngoba yinto ebevele ikhona lakudala.
Nkosazana Khumalo, kungakuliqiniso yini kakhulu ukubana bakhona ababe bele njongo yokubhidliza?
Ngingakaphendula umbuzo wakho mnye wethu ngothi ngimphendule udaba lokuthi udaba lobufakazi ezincwadi ukuthi abantu bahlala ngaphi laluvele lukhona. Hayi bo, sivela dinga uzibuse sahamba sonke sayavota kasizange sibuzwe ukuthi sihlala ngaphi. Ngesikhathi kusoneso kwakukahle kuzani PF ngoba bona babekwazi ukuthi iningi labo abalandawo zokuhlala. Sahamba lezithupha saphiwa ngamakhadi okuyigreen okubufakazi ukuthi mina sengilobisile ukuthi ngizanelise ukuvota. Ngazange sikumuntu esibele ufakazi ukuthi sihlala ngaphi. Namhlanje abantwana batho njalo ngesizathu sokuthi iningi labo kabasoze banelise ukuthi bathole lezo zincwadi ngoba iningi lawo khona ngabantu vele abavotayo ngabantu abalojayo. So sesikhangela indaba yokulutha le lokhe sababala saba yibandla le-MDC singena emigwaqweni sitshengisela. Akula bufakazi obukhombisa ukuthi sangena ezitolo sathatha izinto ezingayisizo zethu. Ubufakazi obukhona ngobukahulumende osebenzisa i-tear gas ethela laba ontanga abatshengiselayo ukuthi khona bona kabathokozi ngendaba yokuvota. So kasizikasale zitontshe ezitolo zabantu abenza kutontshe ngamapholisa ajikela ithiye gazi bathele labantu abazimeleyo besenza imisebenzi yabo abayilanda emadorobheni. Njalo uhulumende kanti yena uzabathela ngentuthulo ehitshalo ebathelelani bona abantwana sebezamile ukuthi bakhulumisane layo izekhi. Izekhi kayizwakali igxila impande. So abantwana bakubone kuqakathekile ukuthi baphume ke bona benzeni bayetshengisela emigwaqweni ngoba izekhi yala ukubalalela.
Nanto ke udaba uthini mnumzana ngalokho kuthiwo ngunkosazana Khumalo?
Ngiyabuza udadewethu Sibili, kodwa njengoba ngithino ebuveni lapha into ekhona yokuthi ye nxa sinezikhalazo into enhle yokuthi bona wonke amalunga nalawo even ibandla le-MDC ibandla le-ZANU-P F kakhulu kakhulu bala bameleli babo edale lephalamende ngakube mina bengibona ngantu akuqathe lona ngabe ulutsha lolu olu-MDC lubizile amalunga abo edale lephalamende ukukhokas yabo njengebandla bakufaka sobala ke konoku into abakhala ngazo.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-P F, ubexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo.
Ukubhidlika komnotho weZimbabwe ngokunye kwezizathu ezibangela ukuhlukuluzana ezindlini ikakhulu abesifazana abathaywa ngomgabo. Lo ngumbono wabantu abaphatheke kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elulethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Abantu laba bagoqela unkosazana Msawe Nkosi Ndlovu, umnumzana Sindiso Pepe lo nkosazana noMathemba Nyathi.
Khona ukuthi amadoda ofisukathi khona imuka balapha endlini nzalalelwa konke ukuthi mama ugcina engasela kanti kutheni ukukhuluma kulokuthi uvele umfaka isandla. So iyakhathaza indaba leyo. Amazweni amaningi ehlukeneyo Sibili, ama-victim amaningi ngomama. Kube le ndaba leyo ukuthi susuke emendweni uzasiyangisa, leyo ngiyabona ukuthi yiyo enkulu Sibili.
Sindiso Pepe khonapha ecingweni kunjani?
Ngiyaphila babunjani?
Ye, akuphose nje 1 minute siyakunika.
Ungabona ubaba ehlukumeza umama uligwala. Uma ubaba njengenhloko yomuzi, uma ukhumbula iBhayibheli lithi lona ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba wasesenza indoda. umfazi wakhitshwa ebambweni lwendoda
silo mama ke kunomathemba nyathi ecingweni
bangabe bebekwenza kudala mara manje kungani sokuqale phansi ofuthi mina I believe ukuthi akukho right omama nabo banamalungelo because into ewonwe ngomlomo ilungiswa ngomlomo kusangamshaya umuntu kodwa kungalungi lutho so ukushaya omama mina ngithi phansi ngakho
lapho lizwe unkosazana nomathemba nyathi ohlala kwele South Africa umnumzana Sindiso nyathi lo nkosazana Musa wenkosi Ndlovu bekuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eliluthola ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele agesizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika
Ilizwe leMelika liqhubekela phambili ngokuncedisa izwe kazi leAfrica ukuthi lilwisane lamalocaja anjenge Harakat Shabab al-Mujahideen kumbe i-Al-Shabab. Okwamanje leMelika selibeke imali yokudinga inkokheli yamalocaja la alwisana lohulumende weleSomalia okuthiwa basebenza ndawonye lamalocaja okuthiwa yi-Al-Qaeda. Amalocaja e-Al-Shabab ajayele ukuhlasela amazwe anjengeKenya leSomalia lapho asebebulele khona abantu abaningi okumangalisayo abagoqela amasoja omhlaba wonke jikelele. Intatheli zindaba abanika abantu uncedo olutshiyeneyo kanye labantu makhaza. Abanye abantu sebebaleke emzini yabo ngenxa yamalocaja la abulala ikakhulu abatsha labesilisa asebekhulile. Uhulumende weMelika ofakele inhlanganiso yamalocaja le izijezo zenoto njalo engavumeli ukuthi abantu beMelika basebenzelane lawo isibeke imali yokudinga inkokheli ye-Al-Shabab. Abadingwa ngamehlo abomvu babalisa uFuad Mohamed Khalif, uFuad John Gala, uBashir Mohamed Mohamed, loMukta Robu. Abazabaveza bazanikwa izigidi ezinhlanu zamadola eMelika, $5 million ngalocaja linye ngalinye. Abanye njalo abadingwayo ngu-Abdullah Yarey, lo Zakaria Ismail Ahmed Khesi, owaziwa njalo ngokuthi nguZaki Madobi. Ozaveza laba ke uzathola izigidi ezintathu zamadola eMelika, $3 million. Elemelika lithi kalisoze liveze abantu abalinika umzila wokuthi babambe amalocaja la. Nxa kukhona ofuna ukubikela uhulumende weMelika ngalokho akudingayo, hamba esigodlweni seMelika kumbe uthumezele umlayezelo wakho ku-email address ethi rfj@state.gov. Ngizaphinda njalo rfj@state.gov.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Thina singabantwana nabancane labo
abahlalutse
uyibola babantwana bancane mama
abahlalutse
uyithina la babantwana bancane mama
abahlalutse
uyibola abantwana bancane bakaNkulunkulu
abahlalutse
uyibola abantwana bancane Abahlale tempelini mama
Abahlale
tempelini uyizole izingane zikaNkulunkulu
Abahlale tempelini
usiyababona abantwana bancane abahlale tempelini bo
Abahlale
tempelini uyiba abantwana mama house abantwana mama
Abahlale tempelini
uyibo bana hawo
abantwana Abahlale tempelini
usizi usizi
usizi thina
usizi emhlabeni
usizi
mama
usizi thina
sina
amambazwa mnyama eqiba ke uhlelo lwedlula lamhlanje esithi singabantwana abancane abahlala etempelini ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
I-council yakoBulawayo ilobelana isivumelwano sokusebenzelana lebhanga le-CBZ emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu.
uzulu wakwamadlambuzi ePlumtree ukhuza umhlola ngemva kwesehlakalo somunye usobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa.
Silugqiba lapha uhlelo, igama uChris Gande lilayo.
Lo ntungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.